Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alibana lithe lanqoba kukhetho imanifesto oluthembisa uZulu okumqoka empilweni.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu.
Ngokusuka kukhetho, umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa 700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili i-US 20,000 dollars. Silengxoxo loSenator Khalipani Pugeni, ilunga lebandla lakhe.
Uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluke ukurejista abantu uzuzirejista wena.
Sizalethulela ingxoxo lomhlabeleli uVusa Mkhaya wethule ingoma ayihlabela lo Freddy Madamara Gwala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu njengensukwini ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alubana lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Imanifesto le ithembisa uZulu okumqoka ukugoqela ukuvuselela umnotho, ukusungula imisebenzi, ukuthuthukisa impilo zabantu beZimbabwe kanye lokususa imisebenzi yokuphathwa kwenhlelo zikaZulu ezidinga amaphepha eHarare eyisa eGweru lapho athi azavula khona isigodlo esikhangelane lalumsebenzi i-administrative capital ngesiNgisi. Ugwalo lolu luthi njalo phansi kukahulumende we-CCC abafundi abasoze babhadale imali yemfundo ye-primary lase-secondary ngitsho le mali yemhloliso ama-examination fees. UChamisa uthembise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzakhwezela izisebenzi iholo ukuthi ziphile kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzasungula inhlelo ezilohlonzi zokunakekela abantu abagogekileyo kanye lasebeluphele. Ngakolunye uhlangothi, ibandla leZANU PF lona lithi alisoze lethule imanifesto ngoba lisithi imisebenzi yalo yentuthuko elithi lizisungule eminyakeni emihlanu ephelileyo iyazikhulumela yodwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu, kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo, ethembise ukuthuthukisa impilakahle yabantu, simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe, kodwa siyabona ukuthi iZANU ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imisebenzi kaMongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenziwe iZANU lenze ubuntu ngoba izethembiso ayiselithembisile selithembisile sibili lathembisa kudala siba le blueprint ezinenye kakhulu okunye engxenye okwenze bangabe layo kathesi ikuthi akusela umuntu ongababhalela siyakwazi ukuthi umuntu owabhalela ngumfo kaMlevu so umfo kaMlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imisebenzi kaMnangagwa imisebenzi kaMnangagwa kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe leMandebeleni ngiyibhode ngiyemfika eGwanda ngiyemfika eCholotsho ngiyemfika eLupane ngiyemfika eNkayi hayi angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kula mgwaqo kade singangena uFalse Road izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo ungangena usiye eCholotsho i-distance okuze uyihambe nge-1 hour 30 minutes ihamba 4 hours ungaphuma ngomgwaqo wenkayi i-158 kilometers uyihamba 5 hours so mbona ngazathi uma kungathiwa uMnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini ophelele ekhanda bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemisebenzi hayi ukumehlula umuntu kaMlimo kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela baye bethanda ibandla kodwa masiya ngemisebenzi hayi kangikhulu ukuthi laye uma ungambuza ngiyakhumbula laye last year ekhuluma esithi hayi ningivotele naloba kungekho esesikwenzile ezitholo ngakho umlomo kodwa lisivotele so kangikhulu ukuthi abathi evotele ngemisebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo
umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle iZimbabwe Electoral Commission. Ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa izanu, kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko?
Ukuphuma kukababa uMonzora kulezinto okuzitshoyo. Kucho ukuthi ungenile amathuba akhe wabona engekho kungabe kungokunye kwangikhona ngoba sibona abantu delabo iningi labo baphuma bajoyina izanu kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi playing field ayikho fair kangikwazi ukuthi isizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebona ukuthi amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo kumbeni kuyabonisa ukuthini lawo othi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhi ekwenzayo kumbeni okudingakala ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise caba kuphiwa.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhetshi likaZulu njalo ehlaziya izombusazwe. Kunjalo nje ngokusuka kukhetho umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa i700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US$20,000 ngenxa yokusuka kwakhe kukhetho. Sixoxe lelunga lebandla lakhe uSenator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala kubandla lakhe.
Uzokhumbula ukuthi ngicabanga kwakungu-2019 or 2020 kule audio le engarekhodwa ngixoxa labanye bami yasigcwaliswa umhlaba wonke ngikhuluma ukuthi lo baba into le ngekayenelise so ukusuka kwakhe ku-confirma le nto engayikhuluma ngalesiyana isikhathi noma abaningi nje bekubone sokulate bevume sokulate ngangingakhulumi ngoba ngimzonda ngangingakhulumi ngoba ngithanda umama Makhuphe ngingafuni ukuthi athathe over from mama Makhuphe ngangikhuluma ngoba ngibona ukuthi inhlanganiso yabantu abaningi abayifelayo abaningi baphelwa ngumsebenzi abaningi basala bezintandane betshonelwa abazali ngama breadwinners abanenge manje bayizigoga ngenxa yomzabalazo lo inhlangano lo ye MDC so akwaba inhlekisa nje ukuthi kuthathwe inhlanganiso enkulu kangaka elomlando omkhulu kangaka lomsebenzi omkhulu kangaka kuphiwe abantu nje abayenza ongathi khona iku actor kwakokubuhlanga nje comedy kodwa ke sesilaphe sesikhona bazothi ketcha apulami yananto angikhuluma ngangiyibonile ukuthi iza la
manje abalandeli bebandla sokuzamele bevotele liphi ibandla umkhokheli webandla esesukile kukhetho
lo mbuzo phela asuma ukuthi babe khona abantu ababengamvotela angiboni abantu bezimbabwe ungababona ngathi abayazi into abayenzayo ungababona ngathi bayiziphuphu kodwa bayazi into abayenzayo kakhulukazi lo obengazami lokuba bribe izami ngcono ke yambe ba bribe ngama rice lawa ebisi ba threatha lokuthi izobakhupha emhlabeni bese sithini bese beyivotela ke bese saba elanga lezo zinto ababe zitholile nalezi insuku manje bonke abantu abaninga yona phela yabona bekukhona abaninga yona wabona indlela abakhupha khona uDr Khupe wayibona tribalism inkulumo zakhona yonke into yakhona nje sengikhuluma kithi ngapha komphakazi hayi bengicabanga ukuthi kwekho nozomvotela even nakho nje izimbabwe yonke ilizwe lonke angiboni
bakhona abanye abathi sokusobala ukuthi kwenziwe ngumonzora kukhomba ukubana usebenzelana lebandla lezani PF kungakuliqiniso yini
lokho msakazi akudingi ukuthi abantu bethole begesa ukuthi ngamanga oliqiniso uzokhumbula unyaka odlulileyo okhulumela umongameli welizwe uGeorge Taramba wazikhulumela ngokwakhe ukuthi bakhupha uDr Khupe bafaka uMonzora ngoba becabanga ukuthi kule set of skills alazo angazenza ukuthi akwazi ukuthi message yabo it gets through siyakwazi ke ukuthi kuthi ukuthi badala because kwakukhanya vetha akalayo le set of skills namanje nje kunje so uhlulekile akho umuntu adengifuna yikho ukuphuma nje lokho efaka zonke lezi zizathu izaba nje kwehluleka lokho akho kwehluleka kwedlula lokho ikuthi nje abantu bakuthi ngesinye isikhathi bayadlaliswa nje labo bavuma ukudlaliswa ngumuntu mangabe ube ngumongameli wenhlanganiso okwedlula iminyaka emithathu kwedlula 3 years uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho lufuke ukhetho wehluleka ukurejista abantu usuzirejista wena dukuduku usubona ukuthi angengikwazi ukugijima mina ngingela abantu abangisekelayo ngoba ayikho possible lento sujika sesithi ngiyaprotesta uprotesta against bani wena ukwazile ukuzirejista.
Hello ke nguSenator Khalipani Phukeni ilunga lebandla leMDCT imizamo yokukhuluma lomnumzana Douglas Monzura yehlule kodwa izolo utshele intatheli izindaba ukuthi esinye sezizathu ezibangele ukuthi akhalale ukhetho ukuthi uhulumende walale imali evela eEuropean Union ezigidi ezintathu zamaEuro emele iphiwe abavotisayo kumbe amapoll agents ngesikhiwa. Ngusenjalo ibandla le-CCC lithi lokhe lithwele nzima ngokwalelwa imibuthano ngamapholisa enkayi. Ngesizwe umsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe.
Ukwenza kwamapholisa kuyadanisa. Sasibhale incwadi sibazisa ngokuthi sifisa ukwenza i-sports tournament eNkayi Sports Arena eceleni kwe-prison yeNkayi. Amapholisa asebhala incwadi besiphendula besithi i-tournament yethu esasihlele ukuyenza nge-Saturday 5 and Sunday 6 ayiphumeleli ngenxa yokuthi abanikazi bema-ground bayalungisa ama-ground abo bayekwenziwa ama-renovations. Sahamba sakhangela thola ukuthi ligceke nje akula ma renovations ayenziwayo kodwa amapolice abasivimba ukuthi siyenze i-tournament. Lokhu kuyadanisa kakhulu ukwenza kwamapolice.
Umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukufika khona ngapho eNkayi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Umongameli Pastor Nelson Chamisa uzabe khona ku rally enkulu ezayenzelwa eNkayi North kusasa Wednesday 9 August. Ngithanda ukukhuthaza abahlali bendawo ukuthi babuye ngobuningi babo lalawo abahlazwa lenesigwe bazokuzwa umongameli ePaula imanifesto yethu njengebandla leCitizens Coalition for Change. Ngixolise abeNkayi South ukuthi abasoze bafinyelele eNkayi North ngenxa yokuthi ama-ward abeNkayi South akhatshana lakhatshana njalo akhatshana lenesigwe. Njalo njengebandla sizaqoqa inhlelo ezayenzelwa eNkayi South lapho ubukhokhelo buzabuya buzophawula njalo imanifesto yebandla leCitizens Coalition for Change.
Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wafika khona ngapho libone njani uhambo lwakhe njalo kukhona inokubambekayo akukhulumileyo.
Bebe lethuba elihle kakhulu lokuthi basebenzise umgwaqo wakithi njengenkokheli zebandla lezani phezu kodwa bona bakhetha ukuba behamba ngendiza mchina. Sebefikile njalo bebe lethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngesibhedlela sakithi esingela X-ray le moshari le 15 years ingasebenzi. Bebe lethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume nabantu abasebenza emahofisini kahulumende abavele eMpumalanga bachazela abantu bakithi ukuthi indawo abantu bakithi bengaqashwa emahofisini kahulumende. Bebe lethuba elihle elokuthi khona bakhulume ngokuthi izikolo zakithi ababalisi ngabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu bethu abafunda ezikolo zethu njengemathebheland lasenkaya. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi khona baxoxe labantu bakithi bakhulume ngezimuli ezahlakazeka ngesikhathi seGugurawund. Khathesi abanye babechisela imizi ngesikhathi seGugurawund abazali bahle babulawe abantwana bahlakazeka abanye bahambe ngale abanye bayale. Ngikhuluma sokulezimuli abangaziyo ukuthi abafowabo bodadewabo baqonda ngaphi ngenxa yokuthi lo lalo wayesebaleka ezama ukuthi azincedise ukuthi angabulawa. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi bakhulume ngezimuli ezadilikayo ngenxa yokuthi obaba basebesuka bethiwe unkosikazi labantwana besiya kwemazweni asemaduzaneni kubo Botswana lakubo Zambia lakubo South Africa besiyadinga amadlelo amahle. Ezinye imuli kwahle kwaba yikuchithaka kwazo. Bebe lethuba elihle ukuthi bakhulume ukuthi bazancedisa njani lezo muli ukwenzela ukuthi zihlangane. Akulanto ebambekayo abayitshiyela abantu bakithi ngaphandle kokutshiya abantu bakithi sebelesigudo sebegijinyiswa izisu ngenxa yenkukhu ezasezibonakele ezazinikwa abantu khona ngale. Njalo babe lethuba lokuthi bakhulume ngabantu bakithi abanye abafela engozini yomgwaqo bevela eBhinga. Ibhasi yaba le accident emgwaqweni le emibe engazange ilungiswe ngenxa yombuso omubi weZANU PF. Akula ngisho lenkokheli eyodwa yeZANU PF yakhulumayo ngabona labo abantu abalimalayo kuleyo ngozi yomgwaqo.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo webandla leCCC esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe imizamo yokukhuluma labezana uPF yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso yePublic Policy and Research Institute luveze ukuba abantu abaningi kakhulu abayisilinganiso esi-77% eZimbabwe bafuna inguquko kube lohulumende omutsha. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abedlula amachumi ayisithupha abazonda uhulumende baselizweni ukuzohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngitshona njani badala, ngiyalibingelela umhlaba wonke nje nonke izidayi khubane emsebenzi siyawuthakazelela kakhulu. Into nje umama lo osuke ku-AMDC esiya kuzanu, hayi muntu kathixo, muntu kathixo lamanga amakhulu kakhulu sivile. Akula ntuthuko yenziwa izanu lamanga, singakuyazithulela kungcono ulandisa isikhathi esingakutshela abantu amanga into engayisiyo. No, ayisikho sivile. Intuthuko oyibone kuzanu yiphi kwenza ukuthi kule ntuthuko izanu le ntuthuko? Lawa akhuluma ngamanga njenga angadingakali ukuthi ngabe uyazitshela wona kumbe uyatshela abantu. Akulasisindo kukhuluma izanu akulalutho. Qiniso lihle, akulanto eyenzileyo. Abantwana bayahlupheka abaningi kakhulu elizweni, kukusuke abahlupheka kakhulu. Into ekhulumayo vele ayilasisindo, zithulele nje kuphela. Akula muntu ongakulandela lokho. Wena ususwele ukuthi ungaya ngaphi, kuliphi ibandla. Wathi ngcono uhlanze amahlanzi ubuye uwadle. Dlana amahlanzi lawa usubuyele ukuwadla ngawakho nje, akusadingi thina kiwo labantu baseZimbabwe, akusabadingi lokho. Thina esikufuna ingqubekela phambili kuphela zwi. Ilizwe lifile, alilana lilane ngenxa yezanu. Konke nje ukubona kuthen hlikilile eZimbabwe ngenxa yezanu kuphela. Ngombuso wabo wobusela benganandaba labantu, benganandaba labantwana bafunda beqeda izikole abalamsebenzi bayahlupheka abantwana. Ona obabona bephumelela abantwana basekhaya, hayi zithulele muntu kaThixo. Ngiyabonga kakhulu okhuluma ngenguSibanda. Kwale kutsana sambe siyevota abantu bakaThixo, lo yonke nje jikelele uZimbabwe yonke.
Sanibonani, sanibonani kusitudio 7 olubulisayo lapha umntalo Khumalo elane egoli bakwethu. Hayi ngakho ke lapha ke yile indlela enzakalayo lapho ngendaba zokhetho. Bayakhala abantu ku-opposition ngaye kumfana lo uJamisa ukwenza kwakhe. Ukhuluma iqiniso kuhle eZimbabwe kusena opposition party. I-opposition nje ayikho totally ngoba oJamisa laba emini bangama opposition ntambama bayizanu PF ever since ngesikhathi sekhulu kushaywa ikhulu benika igunya lokuthi abe ngumkhokheli welokhuze abe ngumkhokheli we-alliance wala ukuthi kungenziwa ama-reforms. Ukhetho wahlwaludliwa khonapho, ukhetho kaludliwanga manje. Uya manje uyazi ukuthi njengoba engenzanga ama-reforms izanu kumele ibe le-upper hand. So kuza kuba inhlanhla, inhlanhla yamaSwazi ukuthi maybe awine 30% kulolo lukhetho lolu. 30% kuzaba inhlanhla enkulu, inhlanhla already ukhetho nje seluluzile. Izanu lama ingayekela nje ukukhampeyina isengawina lobe ingakhampeynanga ngoba akuna opposition. So abantu nje baphonga ukuzihlupha ngabojamisa. UJamisa nje yizanu, zanu PF ngoba ubuka into aseyenzile kobulawayo, umonakalo awenzileyo kobulawayo ukuthi ungakanani, ukuthi umkhulu ongakanani. Iparty yake yakidwa ngumuntu oyedwa lama-spokesman party yonke, political party yonke. Hayi ngiyabonga.
Hey, linjani linjani mahlabezulu baka studio 7 yalibingelela imfo kaKhuphe mbuya ekhezo kwamanje ngilapha eRone lapha badala Silusizi ngabafana beJwane bebesitshala ingoma ezimnandi. Hayi Silusizi kakhulu simadolonzima, sazi ukuthi siqalise ngapi siyecina ngapi. Hey uSatan yazi uyafika noma yinini. Hey sibonge imthandazo kulaba abaphiphileyo, siyacekisa imthandazo ukuthi baphike labo babe right. Hayi Silusizi danile sidabukile phakathi komculo kade umnandi kangaka.
Livuka njani balalele labasakazi baka studio 7? Hawu siyabonga kakhulu ngezihlelo lisihlala lisithatha lisibeka khona straight lapho kwenzeka khona izinto. Hayi sizwile ke uDouglas Monzora ukuthi kasangeni kwe-election noma enazo izizathu zakhe, kodwa izizathu zakhe esikhulu uDouglas Monzora akala support. Ngitsho vele angazi ukuthi vele singambala sithini. Ubonile ukuthi udlalisa $20,000 yakhe kubuye lo mama lo kumbe lithenga ubani maphosa lo oye ku-MDC Alliance lilana liganyane nje lifuna ukudla nje ngoba bathi bebona after i-Supreme Court judgment le yangena yadala inkinga kuinqushulinguthi zonke zenzeka ku-MDC Alliance yagcina uphuma usiba i-CCC wakhetha ukuba lo Monzora ngoba yena wayefuna ukuba eloko esidla ngokuba yi-member of parliament. Manje sencoma izanu angathi ungena ezulwini kodwa into emnandi ngakhona izanu mhla ka-23 siyayikhipha-ke asazi ukuthi uzobe encome kuphi. Uzoqala ukuba futhi sebuya ngoba liganyana uzobe sefuthi esencoma futhi ngapha ku-CCC njengomuntu ofuna ukuhlala ekhoti, kodwa this time eke kulunga. Ya
bingelela enkundleni intilitshona njani basakazi okhulumayo ngumantyeza. Hhayi yezwa basakazi olindwe maphosa ukuthi bathi sebengene ekhenane uthi yena waphuza ukungena kuzanu ukuthi aye kudla intuthuko abakhuluma ngayo thina siyazibuza ukuthi kathi intuthuko abakhuluma ngayo kuphi. Njalo futhi uma kuyukuthi ngempela abantu izanu bayayithanda, isizathu sokuthi bahambe bechaya abantu ngesani, isizathu sokuthi befoste abantu ukuthi bahambe bechaya izilogane zabo ngesani, isizathu sokuthi kubulawa abantu kunini abantu besifa befela into zombusazwe. Uma kuyukuthi ngempela iqembu elibusayo abantu bayalithanda liyabe libulalelana abantu, umbuzo ukhona lapho. Kambe ngempela ungathi abantu bekuthanda kodwa uhambe ubachaya ukuthi bekulandele wena ukwazi ukuthi bekuthanda. Lalokho esihlala kukhulunywa ngakho ukuthi umuntu engayenza nje okuyi-1 kilometer efaka ithara uyadivela entabeni amemeze ebantwini ukuthi sengilenzele lokhu ngalokhu. Esikunanzelelayo ukuthi angazi ukuthi laphana uyabe senzela abantu ifavor yini ngalokhu uyabe yenze i-1 kilometer efaka ithara. So kuza kukhulunywa iminyaka wonke ukuthi kona bayenzela abantu. Asoqinisa lelo kusukela le kungakafiki independent abantu bezano vele
bayathanda ukuhlala ukuphila ngodlame, bayathanda ukufosta abantu ukuthi betshaye slogan sakho, kodwa ngithemba ngelilanga kuza kuphelela.
Hawu Studio 7, ngiyabingelela abaphathi bohlelo, ngibingelele bonke abalaleli yonke indawo. Mina ngingenela ukudabuka, ngidabuke kakhulu ngengane zakithi, kakhulu insimbi zeJwane. Yho, ngiyalila ngiyakhala, yini okwenzakala etsholotsho bo? Okuhle akusifanelanga yini Nkosi yami? Nkosi yami akusifanelanga yini okuhle? Lathi siziphenya ngekatali emnandi, la magama amahle, le mlayezelo ebesiyithola singomama. Siyakhala, siyakhala ngabantwana bakithi balale ngoxolo engathi bengayithola indawo yokulala baphumule, bayibekile indawo yabo ebandla. Siyabonga abasenzele khona, Nkosi be nabo lapha abakhona labazali. Amen.
Hayi, siyabonga balaleli bethu. Leyo ke bekumlayezo yenu elisithumele ngapha ku 12024650318. Siyabonga, lingathuki ke balaleli, likhulumeke, liphikisana nje imbono kodwa lingathuki.
Salibonani. I-Islanders ziyasungulwa ngo-1926 nabazukulu bakalobhemula uAlbert Lorotz, yikho sesithi khona nekamachovana ekamzilikazi, ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhemula uAlbert Lorotz ngo-1926 beyibiza bethi Lions Football Club, and then yasitshintsha ke yaba yi-Islanders ngokuya kwesikhathi. Ufredi Gwala umhlabeleli engikhule ngimlalela kakhulu, ubedumile kakhulu eZimbabwe, uleke edumile lakhathesi njalo umlandeli we-Highlanders. Lengoma yakhe ayiculayo ekhuluma nge-Highlanders. So ngathi ngisenza ingoma le, ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfeature ukuthi sihlabele songo. Nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu, njalo ngimlandela, engaba yi-right candidate yabahlavumela phezulu sibili wathi hayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le, ngoba i-Highlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isiginci zitshaywe ngumthalisi Moyo ekoBulawayo, nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe koBulawayo. Umculo uyatholakala kuwonke ama-online stores, uyatholakala ku-Spotify, ku-iTunes, uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala ku-Amazon, njalo yonke indawo. Nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami kuSankhaya lo Fred Gwala, Highlanders enamachobana, depending ukuthi usebenzisa i-phone mani kumbe usebenzisa i-computer mani, bazakwazisa ukuthi khona itholakala ngathi, but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu. Ngesande le yezayo izabe itshaywe BF ingoma, ama-players e-Highlanders bazayisebenzisa ukungena ngayo e-stadium nxa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board e-Highlanders. Kungijabulise kakhulu ukuthi khona i-board isiyilalele ingoma baye-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem ethi nxa kudlalwa ama-home games e-BF. Umculo lo siwenze emoyeni, ngoba mina ngihlabeleli abathi ngesikhiwa touring musician. So bengisendleleni uFred Gwala eSouth Africa, uproducer esisebenzelayo ekobulawayo. Sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu achiyene ukuze ihlangane kuhle. This stage kulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asebenzisayo ukuthi sisebenze, sikhulume, sibonane as if sisonke semndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayakwenelisa khona ukuthi khona siyenze lokhu abathi i-conference and no rehearse or record as if sisonke nasingekho sonke.
Ngovusa mkhaya ke lo obexoxa ngengoma yake entsha ye-Highlanders esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu-Chris Gandhi, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.